kunzima ngalesi sikhathi othi singathi umhlangano wesibili o-stakeholders conference uzaqhubekela phambili ngokuthula langokuzwisana. Ngenxa yokuthi siya kulo mhlangano nje kulokudonselana phambi kwe-MDCT le-MDC leZANU-PF kolunye uhlangothi. Lokhu kudonselana kuzaqhubeka kusiya phambili nxa sisiya ku-conference. Kusho ukuthi i-conference le izatshengisela lokhu kwehlukana. Angiboni kusiba lesisombululo esilula e-conferencini. Ma into udaba lungehlula abantu abathathu kumbe abantu abayi-6 kuba nzima ukuthi lixazululwe liqembu or ngabantu abelenani eliphezulu. Indaba lesihlula ama-principles ungade kavumelani lama-negotiator sengathi lawo asetshintsha umqondo. So kunzima ukuthi ngathi i-conference izaba lesisombululo.
Singabona yini Nkomo kusiba lodlakela esike salubona emhlanganweni wakuqala lobangelwa ikakhulu ngabalwa impi yenkululeko bekuqembu lezanu PF?
Sizananzelela ukuthi udlakela kupolitics eZimbabwe asonto eyenziwa yukuthi abantu basuka bashuthuke imizwa. Yinto esikhathini esiningi esetshenziswa ukwesabisa abanye. As long kungela ukuvumelana okukhona udlakela osekungaba khona ngenxa yokuthi uzakela lusebenzisa njengesikhali sokwethusela abanye ukuthi bevume lokhu okungathandwa kakhulu yiZANU PF. Okungangokuthi iZimbabwe ilawo amapholisa alekhono lokuthi alede ukuthula, kodwa nxa wona lawo ephatheka kumbe esekela olunye uhlangothi kungenzakala kubonakala lolu dlakela. Okungangokuthi udlakela luzaba khona olungabi ngekho kuya ngokuthanda ikakhulu eseceleni leZANU PF ukuthi iZANU PF injongo zayo ziyafezeka yini. Uma izinjongo zeZANU PF zingafezeki sizabona ubudlwangudlwangu ngenxa yokuthi bafisa kube njena njalo ukuthi uhlelo lolungaphumeleli. Ngakho ubudlwangudlwangu buzaba khona uma izinjongo zeZANU PF zingafezeki.
Kule mbiko ephume emaphephandabeni lamhlanje ethi iMDC kayizange ikhankasele ukuthi abantu abahlala ku-diaspora kumbe kwamanye amazwe babe lelungelo lokuvota, uthini ngalokho?
Lokhu kutshengisa ukuthi inhlangothi zonke, inhlangothi ze-MDC laseZANU PF, isisekelo lesi bafuna ukusisebenzisa nje ukuthi bangene embusweni. Ngathi bakhangela njenge-temporary measure ukuthi kuzaba labantu beZimbabwe phandle kwelizwe. Lokhu yiqiniso, ne-50 years to come, 100 years to come bazabe beloka bekhona. Ngakho ngendlela ukuthi abantu bacabanga ukuthi abantu bangaphandle kwelizwe bengavota kuzaba lokuqhila okuthile, into eqakathekileyo ukuthi kufanele befake ama-measures in place ukuthi kungabi lento enjalo kulokuthi bathi bona abantu bangaphandle kwelizwe bangavota.